Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba ngibonge uTano Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-27 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana okwenzakala lezinsuku.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda.
UZulu uthi impilo isibisiba lukhuni ngamandla ngoba intengo isikhuphuka mahlayana nsuku zonke.
Into yokhona ukuthi into enjengokudla kwezinye isikhathi ungagcina ukwanzile ukuyithenga, kodwa uzagcina ukhatha ezinye izinto. Yikho kuthola ukuthi khona abantwana bezikolo abaningi ofuze ngabafunda, abanye abasafundi sebezihlele.
Abalwa impi yenkululeko eMadlambuzi bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende eMadlambuzi.
Laba abazithi bangama overveterans bahamba besephisela abantu ukuthi ingajoyini zaphuyenile ingavoteli zaphuyenile sizalibona, but abantu bazimisele, abantu bakudiniwe ngento yenzakala elizweni labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yempahla mahlayana ngoba lokhu akutsho ukuthi umhlaba usudilika. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wezamabhizimusi oqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair izolo. UChiwenga wethule amazwi la ngesikhathi inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association INACORA isithi ukukhuphuka kwentengo yezinto okuqale ngomvulo sokuthiye uZulu weZimbabwe esidla luklubhu. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili i-$2,000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa sona esikhwele sisuka ku-$1,200 Zimbabwe dollars saya ku-$1,430. Okunye okukhwelileyo kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuthiyetshiyeneyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So okwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu lahlekelwa yisisini, abantu bayagola baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki, indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imkhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto, ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba njalo yizavumuzane nje ezidlulayo. uthini ngamazwi anjalo?
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki. Sisu abantu balahlekelwe izimali ngombuso kamgabelo ogono. Imali zacatha nje emabhanki ayekhona. So kuba nzima ukuthi namhlanje ovuko sithi abantu bengethuki. Abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu. Siyamkhumbula umthuli wathengena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo ayisiyomali. Kodwa ngenxa yokuthi umuso ungene phakathi kule ndlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto waqabuka sesithi imali sesile surplus. Isaplasi yangkhona iyabe isaziyo izusiswa yibo kodwa ebantwini impilo yaba nzima inzima and izikolo ziyavula kungasukongaki into ziyabe zikhwelile abantu balahlekelwe imisebenzi. So vele akulanto engenza sibe lethemba kulokho akukhulumayo. Lokuthi balendlela yokukufixa asiyibone ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43. So akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu. Lokhe sikudaba lunye uZulu uthi impilo isibulukhuni kakhulu ngoba intengo ikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Sixoxe lo mzali umnumzana Ndodana Sibanda wedolobho lePlumtree.
Ngabe kuthiwa kuyenzakala, ngabe kuthiwa khona amashopu wonawo ayona athengisa amarandi. Abantu labo behola amarandi, behola amayusi. Kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayilasifiso sokuthi abantu bephile, ayilasifiso ukuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephile impilo engcono. So iyayekela kuphela and uyathola ukuthi i-society si-divided. Abantu kulabahola ngamarandi, kulabahola ngamayusi, kulabahola ngamabond. So khona kuhlala kuyabulala kakhulu kuvele kwenza impilo ibe nzima kakhulu kubuhlungu. Hayi into khona njengokutshontshwa lokhu kwemali lokhu bakithi abantu laba kufuza ukuthi ngaba yabotshwa kuze ucace ukuthi uhamba njani. Abantu laba kufuze ngaba yabotshwa bona mala base airport usecurity officer lona wazwakale khuluma wonke kuze uBet Angels like akafrizele imali wonke bona bo Passion Java bonke ababotshwe laba bantu bebonakala bebotshiwe kuze kukhanye ukuthi khona siya ngapi njalo senzani. Ngaphandle kwalokho vele akulamuntu ongabaxolela abantu abantu laba ngoba siyakubona ukuthi bona bayekela zonke izinto abakhuluma anto bona ngathi sibathule zwiya abasozulu bekhuluma abantu abayikhuluma ngelokuzini ngegold mafia angazi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo ungazwakaliyo total wonto lokho umuntu ukazwakala lapha bababambile straight bababambile amaphenti ephansi. So avele abala ngenye indlela abangayitsho bangamasela hayi akwenziwe iplani babotshela abantu thina sifuna ukuthi sibone bewotshiwe kuphela bebethathelwe lezi zinto lezi kuze kucaca ukuthi imali le iyathathwa. Sesisengiwe kakhulu ilizwe lesi lisengiwe kakhulu asalinga sala lutho ngabantu abalutshwane kulokuthi kanti abantu abaningi bayahlupheka abantu abaningi bayahlupheka hayi wafuze bebotshwe sibili abantu ngokubona kwami. Hayi kulobunzima obukhulu apha ezweni leZimbabwe ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngazi kuzahamba njani ngoba singaqeda enye 10 years nje. So kusho ukuthi vele ilizwe leli ilizwe abantu ama-destitute kuphela ama-destitute.
Manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani asithi thina abantu bayenelisa na njalo nxa bengela bayenzani abantu baphila njani?
Okwenzakala kulokunzima ukuthize into yokhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungacina ukwanzile ukuyithenga ngokufosezela ngokufuna ufosezela kodwa uzagcina ukhatha ezinye izinto yikho uthola ukuthi khona abantwana abezikolo abaningi ufuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlalele because uzafundisa njalo umntwana wena uthi soko uthola imali empupu. Kunje so sithwele nzima ukuthi khona even i-school fees ukwazi ukubhadala examination fee. Ungananzelela ukuthi kwakhona even ama-examination fee njalo khona edure njalo bayalikhisa ngeboma ama-examination ufice kuthiwa abantwana bafeyilile bonke. Last year sibe la problem abantwana bafeyila bonke ngobuningi befeyiliswa ngeboma besenziwa iboma ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha bayathengisa amaphepha lako kusho ukuthi bayalamba kwale zimseki bayathengisa amaphepha so amaphepha ese-leaker futhi. So abantu vele into ezinjengezikolo bacela beyekela begijimisa ukuthi nithole imali ngithole impupho phela ngidle ngoba kunzima ukuthi le mali eholo lakhona uhola amabhondi akhona athengi lutho unxa ufika lapha nosiphathele emva bakutshintshela ngenye imali ephansi kakhulu every time nxa uholwa vele ba-ema ama-date okuholwa bengavele bebekwathi kulo 15 lo 30 lapho bahle bekhweze khona ngabo imali lezo zikhwele ziye phezulu uthi na usiyadinga irand busiyadinga i-US dollar ufika ukuthi iphezulu ongayenziyo so impilo yakhona vele iba nzima kakhulu so akulokho nzima abantu bacina bedropha ezinye izinto ezifuze ezenzakale ezinye ezikolo wathi kuyacina ukukhansila lokhu ngoba iwonti lokhu sokuyi luxury ukufundisa umntwana kuyaba yi-luxury.
Hello ke ngumnumzana Ndodana Sibanda umzali obekhuluma icingweni le-Studio 7 ese-Plumtree.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abalwa impi yenkululeko emadlambuzi esigabeni seMathebeleland South bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa kulona lo umnyaka. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Plumtree.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Laba abazithi bangama-overveteran bahamba besephisela abantu ukuthi bengajoyina izaphu yenileyo bengavotela izaphu yenileyo sizalibona. But abantu bazimisele, abantu bakudiniwe ngento yenzakala elizweni lakho bazitheli ndawo enkele ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele.
UMnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla lezanu PF bazama ukumbamba ngamandla kutangene kubandla lezano PF.
Kasi kufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwakulokwana bathi fanele singene kuzanu PF kodwa kasisafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona, mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni ukubuya kwempuphu liyana kwakuthiwa impuphu ngeyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye asange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho endihlala khona vele yimi ngedumuntu wezaphu.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi indlala isimthwalo senzima.
Asisaholi abantu abaningi vele asiholi babhala bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukufika bakho ephathini yabo. Kulabuhlungunyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugugu abagwanisi ukuthi bangazincedi sabe sikhaleyo impimbi labo bangathola okuncangabana bezincedisi manje njengoko betshiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli yampati ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende uMnumzana Dingimuzi Phuthi uthi ngamanga luhlaza tshoko okukhulunywa ngabasekeli bezaphu.
Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga-ke wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla lezanu PF kukhokhelwa ngumbono kababa upresident u-Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa akulindawo athi akula muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli wezaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli bezanu PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukantulikazi kumbe ekuqaleni kukancwabakazi. Ngiyimela Studio 7 emadlambuzi ePlumtree, igama lami uEzra Chisas Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sivela ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lezimlive.com lilodaba lokuthi akula ngitsho loyedwa oweZimbabwe ohlala kwele South Africa ole permit esizaphela umsebenzi ocele uncedo kuhulumende weZimbabwe. Leli phephandaba lithi inengi lisalinde ukuthi ama permit la aqale aphele umsebenzi. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iziphathamandla zehofisi kamongameli welizwe uOxilium Nangagwa zivimbe uZulu obefuna ukuthatha imfanekiso kamongameli edolobheni leBeitbridge ngolwesibili. Intatheli izindaba ezingayisizo zemisakazo lamaphephandaba kahulumende lazo sivinjiwe ukuthatha imfanekiso kankosikazi Oxilium Nangagwa. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi njani? Siyabonga izindaba elisinikeza izindaba ezingaligedi hlangothi. Siyakhule sengathi lingaqhubeka ukuthi ibambe kanjalo. Ngidinge imphawule lami lapha ngiyazo ezombangazisa. Into eyenzakalayo njengomthakazi siyabona kuyenzakala amabhadi akhona. Abantu bayavota ngokuthanda kwabo, bayasapota ngokuthanda kwabo. Kodwa into engiyitshoyo mhlawumbe ibona kwa singayenza yonke lento esifuna nayo mhlambe ngezifiso zethu kodwa kufanele sibe kwazi singabathakazi siphila asithandeki noma singavotela wonke amaqembu la khona especially asempumalanga lawa singavotela izanu singavotela iTCCC kodwa kufanele sibe kwazi ukuthi sonke isikhathi sabe siyi second priority sonke isikhathi is either iTCCC or izanu ebusayo umuntu kamthwakazi sonke isikhathi is second priority engizama ukujola lapha ukuthi asivule namehlo sibone ni singenza njani ukuthi ngelilanga lathi sisifake ku-first class ngoba sisahlala siyi-second class sonke isikhathi. So angitsho ukuthi mhlawumbe ngithi umuntu kavotele ini kodwa asivuleni amehlo lathi sike sizamele ukuzithuthukisa siyisigaba seMathebeleland singahlali singayi-second priority ngazo zonke isikhathi kuyozokube nini kade
mavuka lonke ku-studio sami. Ya ngizwe undoda lo othi bhumshebelele angazi ukuthi bhumshebelele ngumnceda ngayo kale ukukhuluma ngephandi vele ngala support ungakhuluma ngezaphu thabi usenza njalo asidlali lapha baba lapha sisiriya izaphu vele yadilizwa ngukoma isekho tshiyana lathi iniphathe esikhangele i-CCC lezani yamaphathe angadlala isupport lokho kwenu lokawula support yekela baba uzodlala uzothi bhumshebele uzosihlabele abasakhulayo kuncedi konke lawa ola umuntu okhulayo ongasupporti izaphu babe landa into engxe uyaholisa izikipa nani la mahlewu njengoba ninganamali zabaningani vele izapho baba kwaphela lokho tshiyana usibangela umsindo akwela muntu ematopo mnambele ematopo akwela muntu ematopo angavotela idoti izapho vela nguvalwa lokho asikophathi tshiyana lako ulandela unkomo ungafuna unkomo wena ntumuntu omdala sobaleka ususegoli ususithi abantwana bebehambe emaralini ezapho kuyabanceda ngani akulancedi loke yaso sigangela abafana abancane omqondisi obona bochamisa lina ngaliyazanela umqondisi kuphela
asiyezwa ama-opposition parties ayacala ukugxekana bakhuluma lokhu bekhulumalo kanti why singamsizani uPF sonke? Why singakhulumi ilizwi ngoba udubo lakithi lusihlasela sonke kanti asikuboni yini okuyinto okuyimbangi imbangela ebulalizwa kithi izanu? Why singahlabeli izwi linye sonke sithi sifuna ukukhipha izanu zilungise ilizwi loku ukuthi kona kuzathi i-CC yenza lokhu izaphu yenza lokhu izaphu ekazibusi i-CC ekazibusi MRP ekazibusi asikhuphele umkhuhlane izanu usuqeda abantu elizwe umkhuhlane usubuleli ilizwe phela laphela ilizwe sisekuhluphekeni njengayo iza thina asibambaneni loku ukuthi maphathezi ubani uthini ubani uthini ezihlungu saselezana uPF evale laphana ayikho into esingalungisa lobani lobani ngekabuzi even noma ungazwenza akula nto ongayilungisa iza thina asikhupheni lo mkhuhlane lo osigcwalisa manje osihlukunezayo izalo ungaphuma izalo PF into yonke abantwana bezimbabwe bazolala luthule ukuthi ngokuthi nonto kwamanje kusasenamasela la asikhupheni amasela la ahlala eroba abantu ngokudla lapho abakhona bahambe bekhampena ngokudla kambe abantu bazaholelwa kuze kube nini abantu bengenamali abantu behlupheka and bakwazi kamhluphi ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathole izinto ngaso ke baroba abantu kambe abantu bahlala beroba abantu ngokudla suku zonke kuze kube nini abantu berojwa beqamba amanga
Studio 7 sanibonani kanye labalandeli bakho ngivele ngisekele leya ndoda ikhona enye indoda yake yaphakamisa iphuzu lokuthi ngelinye ilanga sicela nini Studio 7 lisitshele indaba ezenzakala ngaseRussia hayi lezi ezenzakala ngaseAmerica asiyali iAmerica selingasitshela lobanje amanqaphunqaphu kodwa thina kakhulu sifuna ukwazi ngeRussia lokhu kwenzakala eRussia and iRussia sihamba layo sithi viva Russia viva 2023 futhi siyovota namakhansila lama MPs ethu kweMRP viva MRP viva viva Russia viva viva MRP viva
king bingelele enkundleni elinjani lonke basakazi themba lapho likhona liphilile hayi ngeke ngithi ngilimukisa abantu bakithi abathanda iqinisa labathanda ukungasetshenziswa bantu bakithi mina ngicabanga ukuthi khona asiyekeleni ukuvumela ukuthi osopolitiki bedlale ngathi osopolitiki isikhathi esiningi lapho elizweni lakithi bahlala bekhomba le emazweni aseWest ukuthi yibo abayenza izinto zingahambi kahle emazweni aseAfrika mina ngokubona kwama kulona iqinisa lelo kambe uma singabheka manje elizweni lakithi ngendlela abantu abahlukuluzwa ngakhona on the ground kambe abantu labana bahlukuluzwa eAmerica yini kambe elizweni lakithi bakhona yini oseke wabona umlungu emile etshone tshana labantu emgwaqweni amapolice emile emgwaqweni etshone ehlukuluza abantu efuna izimali ebantwini ethathela abantu izimali kambe lokho singakubiza sithi iAmerica esihlukuluzayo ngibona ingathi abantu bakithi isikhathi sokuthi singadlalwa ngosopolitiki ngoba kukhona igama elinye lalihlala likhulunywa lapho
ya namhlanje soze ngibe mude ngizokhuluma nje ngalabo abantu abathi yemqondo naye wathi umqondi umqondizo kasileshona umqondizo lindebele lasemadopho siyakwazi lapho hlela qondisi lati sinye singabakomoya iyasiso mashona lamphi ugcwele abantu bakomoya utsholotsho ugcwele abantu bakomoya ematopo bagcwele abantu bakomoya uyaziwe ngapi emathebuleni ngoba vele bakula abantu bakomoya laphana umzilikazi wabathula ngaphi laphana bahle basabonke bajonana bakhulumisa indebele so ngamandebele labana abantu kanti vele bona abantu abasula umqondisi kanti bona sebenzeni vele yinto into esebeyenzile abantu besindebeleni ngoba indebele babo ngibona siyinto esebeyenzile yini bengangitshela nje iwani umqondisi uzama ukuvula abantu ingqondo ubonisa abantu ukuthi lapha lizojiwa ibona sebezokukhuluma kuzogxeka umqondisi kanti isigolide liyathaphuzwa abantu bathaphuzwa omnakaga labantu babo labafazi babo into abayibhizi ngakubhizi besola umqondisi kuphela kanti igolide lelitshotsha phambi kwenina liwomisa imlomo iwayi lingakhulumi ngalo lokho lizosolwa ngumqondisi udm umqondisi yasilo ndebele solani nabanye abantu abatshotsha igolide lina liwomisa imlomo athatha abantu babena abasebenzi baqhathine bodwa abantu basemashona leli lokho lisola umqondisi umqondisi lishona hayi zamani uziqoqa mani bani hawu hawu kude lapho siyakhona mani umqondisi wami uzokukhulula abantu nathi libhizi ngokuzomchothoza kuphela hayi hayi zamani ukuba wabantu mani abantu besishona sozibe zibechothozana bona bodwa kodwa thina abantu besindebeni siyachothozana siyathengisana umuntu zami usesivula amehlo ukuthi sikhululeke lathi sabantu besindebeni sonke nje hayi bantu bakithi
salibonani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela mbingelela labalandeli beTripC ngithi khangatsani ngamandla ayilokhu ukuthi kuthiwa yeTripC ayilabantu iTripC ayilamastructures this abantu baregistile abantu bafuna ukuvota and abantu bayakwazi 5 years lezane busa into yonke izowonakala amapholisa akathetha abantu bayakhala batshontshelwa izifuyo abantu bayatshaywa amapholisa akasayenza umsebenzi ngoba sedizwa amapholisa sokusebenza imali kabaholi izani thatha imali ithenge lokhu kuthi akwashi izimoto ukuthi behambe bekhampena bechaya abantu ukuze bevotele izani so khona kuyana kumele abantu bebone ukuthi nxa isibethusela bengene kuzani uPF kodwa ebhokisini umuntu ekhipha izani uPF sifuna ukhipha izani uPF this year sizondile lokho okakuthi akwashi ukuthi ewanke bese sithi uRidza ngawini uRidza kawini ewanke uyakwazi lihlezi limfaka each and every time nxa kuvota uRidza uhlezi edliwa more than 30,000 abantu la iyakwazi futhi this year ukuthi ewanke kawini so wena uyakusithi uyawina ngabekela ukutshona uroba abantu kabasayifuna izani uPF bakhathele lalabo abantu abahlala besola umafa bethi umafa wakhuluma kube ngomqondisi lina ngaliyadingela umqondisi isikhulumeli ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukumhlonipha umqondisi nxa yena efuna ukuhlonishwa ngabantu kahlonipha abantu umqondisi nguye aqala ukuthuka umafa so umafa kasosigodi okuthiwa kumele aqakezele umqondisi ningaze lisende ama-odien likhulume lithi umafa urong umafa wamtshela and liqiniso yikho libona ubhudilwana owakhuluma ngokuthi i-MRP stokfela sikamqondisi umqondisi udla imali kanti zange limphendule ngoba lesaba esithi wachiye omangulube la esaba ukuthi uzolitshela indaba zenu laqinela umagalila liyekelanini ukuqinela umagalila umagalila watshela umqondisi iqiniso and liqinise lingadingi irula futhi liyafuna kalifuni wamtshela
lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli imlayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga kulabo abayenza ibe phansi kwe 2 minutes. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise ngolwesibili ukuba mpela uzancintisa kukhetho oluzayo, lanxa bekhona abakhononayo abebandla lakhe abathi yena usekhulile kumele achiye. UBiden oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayi-92 i-80. UBiden wethule umbiko wevidiyo ngolwesibili esazisa ukuthi uzaqhubekela phambili lathi yimpi yensika yemelika afuna ukuyiqedisa ngoba wayiqala. Umbiko wevidiyo lo ubutshengisa imfanekiso yabalandeli bakamnumzana Donald Trump owake owayengumongameli welizwe abangena ngamandla esigodlweni se-White House nyakenye befuna ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump. So kulezinto eziningi-ningi ezi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana lo Trump labo abangaze bawini. Bachiye nengapi lo Trump akula bafanana. Bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe ngu-Trump ngesikhathi u-Trump lo Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela u-Trump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina. Bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga. Esifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngaboDeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngaboPence ababevele bezenza. Zona ezizokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasosi bakuvotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa kodwa mbona ukuthi ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi ngibona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlaziya izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abakwethu, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi akumelanga abantu baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana. UZulu uthi impilo isisiba lukhuni ngamandla ngonxa yentengo esikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.